Endabeni zethu lamhlanje, uMongameli Robert Mugabe ukhangelelwe kusasa ukuthi uzaqalisa ukukhankasela ukhetho lukamongameli oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo. Abantu abaningi abahlala esabelweni seMatabeleland South bathi kuyamangalisa ukuthi abalandeli bebandla leZANU-PF yibo bodwa abanikwe imigodi yokwemba igolide eBhalakwe. Kulabantu abaningi abenza inkundla ezichiyeneyo ebulenjini be-internet abathi kuyethusa ukuthi umntaka mongameli unkosikazi Bona Jikore ngomunye walabo abakhangelane ngokumemethwe ngobabona kude izingwalo lokunye okufanayo. Ku-Livestock namhla kuhlelo labesifazana asiyihluzeni bomama, sihlolisisa ukwesaba kukaZulu eZimbabwe othi kulakho ukuqhamuka udlakela kungakenziwa ukhetho ngomnyaka ozayo. Thumelani imilayezelweni kuWhatsapp kunombolo yethu ethi 001-202-465-0318 kumbe enkundleni yebelenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu ele VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama kumagagasi athi 909 AM, 4930-6065-15460 laku-13860 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa ukuthi kuWhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.